akula asikahlangani lenkinga.
Yes, ke sabona imbiko yokubana kule 12 point plan njalo lokuthi
private yakuyachinga Chris.
Umnumzana athenda ibithi ngiyoza khokhela lokunye kunjalo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Angiyazi Chris i 12 point plan leyo. Unless i 12 point plan leyo ingenye part kumbe amanye ama part. Kanti nxa kuyi part ye MDC le MDCT renewal. Asika draft i 12 point plan. Kasiyazi kodwa ke engikwaziyo ukuthi mina ngi part of the leadership and akula into enjalo e 12 point plan. Thina siya negotiator labafo wethu ukuzama ukuthi simanyane and akudingi futhi 12 point plan. Kudinga kubana sivumelane ukumanyana. And lokho okuthiwa yi-part of the 12 point plan ukuthi ubithi uyakhokhela lakho futhi uzakhokhela asikwazi at the moment sisazama ukukhuluma ngokumanyana ngemva kwalokho sesimanyene sizakhuluma ukuthi ozakhokhela ngubani kuzaphuma ebantwini lokho angitsho ukuthi asizukukhuluma ngento ye-leadership sizakhuluma ngayo ngoba it's inevitable nxa sile party entsha e-reunified kuyamela kube lezi nkulumo zobukhokheli yebo kambe kusizafika leso sikhathi but okwakathesi hatshi asikafiki kuleso stage besisakhuluma ngento eziqakathekileyo njengeze values siyavumelana kule values siyavumelana ngale principle siyavumelana ngakho that's why isaba le memorandum of understanding.